okwenziwa ngama-Republicans babunkomo yinto evele ilindelwe nguZulu ngoba kuyibo njalo abakuhlongozayo lokhu ukuthi kwenzakale. So lo mlilo abawubasayo awumangazi ngalutho ngoba kuvele kuyinto abakade kudala belokho beyigqugquzela ukuthi ayenzakale ngenxa yokuthi bona basifisa ukuthi umnumzana uBiden laphana ukuthi abe impisi ukwenza ukuthi laye aphume esikhundleni. Ukuba impisi ngithemba ukuthi siyazi ukuthi umongameli nxa engabe impisi ikakhulukazi umuntu ofana loBiden kuba khona izinto eziye eziningi asuke zimlahlekele kakhulukazi nxa sisiya empilweni yakhe after i-presidium yakhe after esedlulise ukuba ngumongameli. Okungakuthi uyabe ngaselalo ithuba elifana likaDonald Trump ukuthi mhlawumbe abuye njalo alwise ukuthi abuye angene. Okuyinto esibona ukuthi yingakho ama-Republicans balwisa ngakho konke kusebanje ukuthi abe impisi benzela khona ukuthi bamzise ubuhlungu obukhulu kakhulu ngoba nxa kungaphumelela kungabe yinto ezamenza alimale kakhulu ikakhulukazi empilweni yakhe after politics.
UTrump yena wa-impeachwa kumbe wetheswa amacala ngabebandla likaBiden ama-Democrats. Tony Sisa edale lephalamende kodwa wavikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Kudaba lukaBiden lapha ubona kuhamba njani?
Kuyimvama lokho bamkomo ukuthi sibone kusiba lokuvikelana okunjalo ukuthi abeqembu bavikele loyo oyabe engumongameli ongumkhokheli wabo ngaleso sikhathi ngoba sisazi ukuthi nxa kungabe kungenzeka bengamvikeli kuyabe kuzachiya umthelela omubi ozaxekela phansi iqembu labo nxa kukuthi mhlawumbe kuye kwahamba kwaze kwafika ekuthenini kwenzakale njalo bengazange batshengisela ukuthi bameseka ekuthenini engatholakali elecala kulokho kuyabe kusenzakala. So asonto imangazayo njalo asonto entsha leyo lakwezinye izikhathi ezibuyele emuva noma singaze sibuyele sefika kubo Bush lakubo Bill Clinton ziningi izinto nxa singakhumbula labo Clinton izigemegeme ezazisenzakala kubo Clinton laphana kodwa-ke kwakufika esikhathini sokuthi abalandeli bakhe babeqhubekela phambili belokho bemeseka iloba noma into beyibona ukuthi nansi isegcekeni kodwa-ke babeqhubekela belokho bemseka okutshengisela sobala ukuthi babetshengisa i-solidarity ukubambana kwabantu kulelo bandla lawo lezopolitiki.